sokuyisika disendaba ku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 Mpalakazi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inyathelo likahulumende lokuthi abantwana besikolo abadinga indawo ka form 1 basebenzise ubulembu beinternet sebudale inkulumo.
Lokho akusezokwenzi kuba lula ngoba kuba lula emehlweni omuntu okhulumayo kodwa ukuze kuyenziwe ukuze kuimplement lolohlelo lomsebenzi omnene kulalowo ukukhona.
Uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi lusolwa ngabaningi abathi lutshengisa ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako.
Ungakhangela amabutho anikwe 380 million, ukuze ukhangele i-health inikwe 208 million. So kutshengisela ukuthi umgabe uwaridi kakhulu ngokuzivikela kunokuvikela abantu emkhuhlaneni.
Inhlanganiso yamagqwetha esifazane isola inani eliphansi kakhulu labesifazane abalezikhundla zaphezulu kuhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inyathelo likahulumende lokuthi abantwana besikolo abadinga indawo ka form 1 basebenzise ubulembu beinternet selidale inkulumo. Umphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Lazarus Lokora wazise ukuba inyathelo leli lizehlisa kungethembeki ekulobiseni amagama abantwana besikolo. Kodwa ilunga lenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eZimbabwe Rural Teachers Association umnumzana Gift Siziba utshele iStudio 7 ukuthi inyathelo leli lizachiya abantwana abasemaphandleni lapho kungela internet besebunzimeni.
Ye thina njengabamelela ke abasemaphandleni ikhulume kuhle ukuthi lokhu asihambelani lakho njalo sesiqalise ipetition yethu kuhulumende ikakhulu ku-Ministry of Education ethungamelwa ngu-Lazarus Lokora. Lapho esithi khona leyo ayisoziyenze ngenxa yokuthi ayisozivumele laba basemaphandleni abangelapho ukukwanisa ukuze bathole i-internet ukuthi behambe ema-boarding school njalo kunika umsebenzi kulabo abasebenzayo esikolo ukuze bengasayi kukhithimosi sebehambisa izindaba zokuba ku-internet ukuze abantu bedinge ezindawo ngalolu hlobo. Ngakho thina sithi lokho kutshengisa-ke esingathi thina enclave kuzifundo zahithi kuleli leZimbabwe esingavumelani lakho njengelunga elimelela izulu.
Kodwa ke yena uhulumende uthi lokhu kuzaphathisa ikakhulu ukwenzela ukuthi kungabi lo msebenzi omnengi. Uthini wena lo?
Lokho akusezokwenzi kuba lula ngoba kuba lula emehlweni omuntu okhulumayo kodwa ukuze kuyenziwe ukuze ku-implement lolohlelo lomsebenzi omnengi kulalowo ukukhona kodwa kubonakala kukuhle ngendaba yokubana sisuka ke kubanga lokubhalwa kusiya kubanga lokusetshenziswa kwamakhompyutha kodwa akufanelanga sibalekele isimo esiselizweni kubana bangaka abantu abakwenelisa ukuthola i-internet ikakhulu abasemaphandleni okuyibo kakhulu engikhathazeke ngakho ukuhlukumuza umoya wami kubana abasoze bekwazi ukuyafunda ema-boarding school ngenxa yokuthi bona bengakwanisi ukuthola i-internet.
Alo ke ngumnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eZimbabwe Rural Teachers Association ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi lusolwa ngabaningi abathi lutshengisa ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako. Uluhlu lolu lutshengisa ukuthi uhulumende uzasebenzisa imali edlula amabhiliyoni amane kodwa yena esithi uzathola imali ngamabhiliyoni amathathu. Sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think the budget kashina masa iyatshengisela nje ukuthi usina masa ukwenzele ukuthi kungumthetho ukuthi minyaka yonke kumele ethule ibudget ebantwini ngoba ungananzelela ufake ibudget ye 4 billion ekhuluma ukuthi revenue yeshile yafika ku 3.something billion so sikhuluma ngebudget evele engakwaniyo ubudgeta imali engekho ukune deficit usuzibuza ke ukuthi i deficit yakhe leyo uzayithatha ngani nokunye okuyinto okumangalisayo ebantwini nje kodwa xa unanzelela ubomi weZimbabwe yakukwazi ukuthone ukuthi kona ungakhangela amabutho anikwe 380 million ukuze ukhangela i-health inikwe 208 million so kutshengisela ukuthi umgabe uwarid kakhulu ngokuzivikela kulokuvikela abantu emkhuhlaneni because at the time when izinto ze-HIV ne-AIDS ziphezulu kakhulu abantu besifa nge-HIV ngokuswela kwamaphilisi yena udecide ukunika amasosha imali eningi kakhulu ngesikhathi kungelampi eZimbabwe kungelampi emazweni omakhelwane ukuthi uzibuze ukuthi kati amasosha la anikela imali ukuthi enzeni ngoba akulwiwa ukuzokhangela futhi ukuthi uChinamasa uphinde wayintroduca abathi yi-health fund eyiyo-ke ezathatha imali nxa abantu befona kumbe besebenzisa idatha efana nabo-WhatsApp ne-intanethi bese kumangala ukuthi kona already sile NASA engakhanyiwe ukuthi yenzani sekube ne-history yokuthi imali yakhona yalutshwa yadliwa sile AIDS levy eyiyo futhi ekhipha imali kwakami but sebephinde bayingeza futhi enye ifund eZimbabwe silamafazi ayi-3 akhangele nezinto zempila kahle i-NASA i-HIV lena le-health fund ukuzibuza ukuthi kathi vele kuyini ekwenzakalayo ukusibona nje ukuthi zindlela nje uhulumende azama ukuthi ethathe ngayo imali ebantwini ngoba already uhulumende uyathatha i-cash nxa ugcumeza imali nge-mobile money
abezombusazwe ikakhulu abamabandla aphikisayo kukhona yini kade bengakutsho kumbe faka nje imbono yabo ukuthi hayi budget le asizwani la
uzamenzela ukuthi eZimbabwe lapha ngathi amabandla aphikisa lawa bafile ungani kabakho ngoba ngesikhathi lapho bedingakala khona abaningi bakhona hhayi kwehlula nje bayadonselana bazambumbuluka ngo-2018 tokuvotwa kulokuthi isisikhathi abamakhona khona kathiukuthi hhayi thina ngathi sembusweni ngasenza lokhu lalokhu so amboni ukuthi kukhona abazakwenza ye nke ngenza abanye nje becomplaina besithi i-budget leyi ayikho right lokhu lalokhu but that is not enough because njengabantu abafisa ukuthi labo ngininabe buse ngabona bayasinikeyabo i-budget ukuthi ngabona yibo abasembusweni bebengayenza lokhu lalokhu kodwa-ke ngathi ezombusazi weZimbabwe owakathesi zithethe izani ngoba amabandla aphikisayo esibili unganakula lutho kusiwe
alo-ke umnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwaBulawayo Inhlanganiso yamagqwetha wesifazana yeZimbabwe Women Lawyers Association ikhuthaza ukulandelwa kwesisekelo sombuso esitsha kudaba lwamalungelo abesifazane isithi bayasilela izikhundleni eziqakathekileyo abesifazane. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Khuluma emhlanganweni owenzelwe eHarare lamhlanje unkosikazi Baida Moyo Mukumbiri olilunga lale nhlanganiso osole kakhulu ukusalela kwabesifazana kuzikhundla zaphezulu ethi sikhuluma kanje phakathi kwezinduna ezedlula amakhulu amabili 200 eziyisithupha 6 kuphela ngabesifazana kungenanile sahluko 17 sesisekelo sombuso esitsha esithi kumele kube la mathuba alinganayo. Umnumzana Thomas Gamore oligqwetha ngomunye wabangenela umhlangano uthi kulokulwisana okukhulu phakathi kwamasiko lesekelo sombuso esitsha.
Bengatholi imisebenzi ngokuthi kumbe kuthiwa usethandana lo muntu ongisiphatha amandla emsebenzini njalo bebe namathuba afana naye lamadoda. Nxa singakhangela u-section 17 we-constitution yethu entsha kuyakhuluma ukuba kumele abantu balingane ubulili bufane kodwa ngasinanzelela singahambe emakhaya khathesi amasiko ethu asesilwa le-constitution yethu le entsha kubalulekile njalo kuyadingakala ukubana abantu bafundiswe ukuthi i-constitution yiwo umthetho omkhulu kulawo yonke elizweni njalo uhulumende kumele awuhloniphe labakhokheli bonke kuze ke fike ezinduneni lemliseni la kubo sopho.
Umukumbiri uthi kudalela abaphathi intambo le cabinet kulabesifazane abane kuphela kanti kungela lo yedwa wabo owake wabamba intambo esiqakathekileyo ezifana lokuvikelwa kwesizwe idefense ukubuswa kwezabelo ilocal government lesemali ifinance. Ngitsho khona ukuba ngusiba lukhulu webhanga lesizwe i-reserve bank loba nje bekhona abesifazane abenelisa limisebenzi. Emadale khona kulabesifazane abengabehluli abalijumi lantathu 13 kudale le high court bona abalijumi lajiyagalolunye bengabesilisa. Ugamure uthi kuqakathekile ukuba abesifazana belwele amalungelo abo kuqoqela la malungelo okuba ngabanini bamaproperty atshiyeneyo.
Singakhangela emakhaya omama bengahamba besiyadinga imizi bayancitshwa kuthiwe imizi inikwa obaba. Njalo ngasikhangela kuthi ngathi khona yikuthi amagqwetha ethathe izindaba ezinceda uZulu ezabe zihlukuluza uZulu. Nganika isibonelo sendawo yasemaphisa lapho kufike kwathathelwa khona abantu indawo kwalinywa. Ungakhangela indawo leyana kuqakathekile kubalulekile ukuthi amagqwetha afike ekhangele ukuthi izinto leziyana zithinta kanjani uZulu zihlukuluza kanjani uZulu.
Umnumzana Tendai Biti oligqwetha njalo ekhokhela ibandla le-People's Democratic Party PDP uthe kuqakathekile ukuba amagqwetha azi ukuba alakho ukulungisisa umthetho ukuba usebenzele uZulu ngokulandela indlela okuthiwa i-public interest litigation ngesilungu engasetshenziswa ukulwela la malungelo abesifazane. Ubithi uthi umthetho kumele ube ngokukhulula abantu uphinde ubanikeze amalungelo ananzwayo okuthiwa ngesilungu yi-rule of law. Ubithi uthi njengomzekeliso umkhuba wokukhipha amalobolo ukhanya uyikwephula isisekelo sombuso ethi kumele ukhwezwe emithethwandaba. Uthudubo yikuthi amantombazana ngasoke sekele ukwesulwa kwamalobolo ngoba bebona ubanikeza isithunzi. Ilizwe lezansi Afrika lona linganeno ngoba amachumi amane lambili ekhulwini 42% eziphatha amandla zikahulumende ngezesifazane njalo bephethe intambo eziqakathekileyo ezifana lezomvikela defense, indaba zekhaya, home affairs, siba lukhulu lwebhanga lesizwe i-Reserve Bank of South Africa, usikomitsho wamapholisa upolice commissioner lezinye izikhundla. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumene kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda +1 202 465 0318. Kutwitter thumela kuStudio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Kuhlelo lwezemabandleni namuhla ngixoxa lo meli wesigaba seBinga South edalele parliamente umnumzana Joel Gabuza ngamalungiselelo okulima. Baba Gabuza, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ngoku.
Sebebambile inhlanyelo yini abadala?
Okwakathesi singathi akukacaci kuhle ngoba izulu belingakani okuzwelayo ukuthi umuntu engaqalisa ukuhlanyelwa kahle kahle. Indawo eningi alikani kodwa lapho elimi khona belingakangeni phansi ukuthi umuntu engabophikazi. Nenokwesibili inkazi zakhona ngingawuthi uyazikhangela ukuthi ungazibupha azibopheki ngoba zilokhu zicubile. Utshalo bungakabi khona ukuthi zidle ziqine zidonse ikhuba. Yibo ubunzima esihlangana labo. Okwesithathu ukuthi inhlanyelo ayimanga kuhle ngoba ensukwini inhlanyelo ibidlalela kubo $25 10 kgs kodwa lo nyaka inhlanyelo ikhwekazi yafika kubo $30-$35 kusiya khona le nge 10 kgs yomuntu.
Isikhathi sokulima kodwa asikahambi yini siyabona ukubana sokuyinyanga kampalakazi njalo siyaphakathi laphakathi.
No, isikhathi esiningi nxa silima isikhathi esiningi njengalapha kithi emativileni no izulu esilima ngalo ke lika-first week iviki yakuqala kampalakazi siyalima size siyefika ukukhisimuza abantu bayabelekumasinini behlanyela ngoba isikhathi esiningi ngapha kithi silima inhlanyelo ezincane lezi amabili onyawuthi abantu bayajova beze befike maybe kubo-January khonapho. So isikhathi sesekhona asingezathi silasithembayi isikhathi sesekhona siliyiso kanye isikhathi zethu ngapha emashonaleni izulu liyana ngabo-October November kodwa kithi ngapha izulu eli lokuhlanyela sibili ngelika-December i-first week ka-December.
Bakhona yini abafelwe zinkomo ngenxa yendlala?
Abantu abaningi kuzaba nzima ngoba inkaba eziningi ziwile sibili ngakhakela lami ngilake ngalahlekela amadoda amamahlekazi. So abantu abaningi bazoba lolu hlupho lokuthi into zokulimisa abaselazo. Sikwazi njalo ukuthi igovernment ngensukwane ezizilileleubekhwanisa ukuthi esinike ama-tractor ka-DDF kodwa lo nyaka amungaze mboni nje yodwa esebenza ekhona. So kuzaba lobunzima ngoba abantu abaningi inkomo zingelabalazo. Sizabona ukuthi bengenza njani emakhaya phela abantu bayancedisana lapha lalapha asisoze siphonge uhlala nje siyabe sibonisana ukuthi singancedisana njani labantu.
Elilutshwane elinileyo lonelo izulu ligelezile na langena emadamu?
Ye ukuna eliwenzileyo kwezinye indawo ufikile amanzi angenile kumadamu ukuthi abantu bengakwanisa ukunatha but njekwazikwazi ukuthi lo nyaka amadamu amaningi vele bekungaswela lutho angenileyo ngangakwanisa ukunatha inkomo nje lokunye okusebenzise okuseduzane not ukuthi abantu bethemba ukuthi engabajova kuze kuyephela umnyaka amanzi amalutshwane nje laba abanathi izibhorane eziningi sezishile imidombe eminingi besijile ukuthi ngiyabhoda kubo ziyazimbi ziyahlaba abantu abaningi belokhu bekhala ngokuswela amanzi ahambe imanga emide esiyadika amanzi. So kuzezelo duba ngoba likani la qonda kuhle kuhle
amadlelo-ke ebesehlumile lawo
lapho asikhulumi uyabona inkomo ngazi lokhu sidla amahlazo nezihlala sokudla kwenkomo loba kwembuzi inkomo zidla utshani busesephansi kokuthi utshani lobana singathi bukhwanisa ukudliwa ngamadongi ngendawo eziningi otherwise bendlulein driver ngivele harare hhayi uyeharare sokulo tshani zibili kodwa ngapha kithi enhla kemandebeleni hhayi utshani buphansi kongela kubhinga ngalo indawo eziningi abukamile utshani wokuthi inkomo zingadla.
Amwambe majwi akumaninizya mnene kabuza.
Zwithu ngatiramba vantu vataleki kulima avalime imvura ndiyijiri zinto ziyalezazazizivi vamaredio ngavazoti mpiri imvura tiwo kuvura zaswiriziya maredio vantu ngavalime kuti mbuto kiriwo akuvyalwe tukasike kana ngosika kuri vajanuary vantu ngavachivyala ende vantu vinji chinji kulindiswe amurime mbuto ninei mira mafuifi enzembe fuifi kuti tijane chakurya.
Hayi siyabonga mnene bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Hayi tomba.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomeliwe sigaba seBinga South edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo muntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi siyabonga.
Ya ungasitshela mnumzane ukubana umnyaka usuphela lapho isikhathi inengi eliyaba likhangelela ukuthi selithole ama-bonus izisebenzi eziningi zithole ama-bonus lina lokho lingakatholi lithini lina njengesebenzi kahulumeni?
Ye lo
lokho kuyadanisa kakhulu ukuthi ke kufika lesigaba aba isebenzi zikahulumende akazikatholi ibonus ngoba siyanazelela ukuthi lesi isikhathi yiso lapho-ke izisebenzi eziningi ezithole ukuthi zenelise ukwenza izinto ezinjengokubhadala izi-school fees nokuthengela imbuli zazo izinto ezithile ngayo ibonus ngoba imiholo vele kayenyena kungakho nxa ukuthi-ke ayikatholakali kanje izisebenzi vele zidanile kakhulu njalo-ke sibona ngani sale khisimusi leyi bengiye kuzabe kungamnandi ngoba kabatholanga imfanelo zabo abantu.
Manje ungasitshela nje ngamafitshane ukuba umumo unjani ematitsheni lapho basebenza njani baledlabuzane na nxa kusenzakala into ezinje?
Ye, njengoba ngijile ukuthi lokho kuyadanisa kakhulu kungakho-ke siyananzelela nokuthi lokusebenza lapha-ke kubabalithi kakusebenzeki ngoba esingakubiza ngokuthi-ke inkuthazo yokuthi basebenze mhlawumbe umdlanda wokuthi basebenze kabalawo ngoba ivele iholo lilithwane kukanti-ke bekhangele ukuthi mhlawumbe nxa kungabi ibhonasi lapho abangenelisa nje ukuthi bajabulise izimuli zabo kungakho-ke kulokudana okukhulu kubabalisi ngokuswela ibhonasi ngalesi sikhathi.
Ekuye sikhangele udaba lwamastendi lo luyizitanda zokwakha luyamukela njani?
Ye, udaba lwezitendi luzwakala luluhle endlebeni njalo lekuboneni kodwa-ke esingakwaziyo ukuthi-ke uhulumende wethu uzenelisa yini ukuthi afeze kumbagcwalise lezo zitendi ngoba siyananzelela ukuthi ziningi izinto ezihlala zithengiswa nguhulumende wethu kodwa angazifezi. Kungaba kuhle nxa ukuthi zingatholakala lezo zitendi kodwa-ke umbuzo ukuthi sithi nxa sezitholakele zizakuthiwa ngani ngoba siyakwazi ukuthi-ke nxa sezithiwe lezo zitendi kuyabe sekumele ukuthi zakhiwe kube yizinto ezinye zingaphelela ekweni izitendi zingasazanga zatholi ukwakhiwa ngenxa yokusweleka kwemali.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hhayi, kuhlale kuhle balaleli. Ngiyabonga.
Hhayi, lathi sibonge.
Oh.
Alo-ke bekungumnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni sikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Sicubungula inhlelo zalinhlanganiso ikakhulu eziphathelane lezemfundo ezithuthukisa impilo yamantombazane. Unkosazana Mahlangu uthi lolu ngezinye zenhlelo ezingaphansi kwezokulwela ukuqeda ukuhlukuluzwa ezindlini olwe 16 days of activism against gender-based violence ngoba abantwana bayahlukuluzeka ngalokhu.
Izinto zelizwe singamanga kuhle kutsho ukuthi umntwana izindlu eziswelayo umntwana ungahlala phansi ngekhaya. So siyaphoqelela silokhu sikhuluma ngodaba lokuthi imfundo eprimary kayibe ngeyamahhala njengokutsho kwisisekelo sombuso welizwe. So siyakhulumisa nakakhulukazi sizimkhankaso ukuthi o-headmaster izikole zingaxoshi abantwana, abantwana bebe beseklasini njalo abafundi babhale imhloliso baphiwe lama-reporta yumkhankaso esiphezu wawo kathesi kakhulukazi. Sesingani siyawuhlanganisa kathi silokudlwengula ngoba sesikhangele ukuthi sokungokudlwengula kwabantwana kakhulu. So sikhangele emalungelweni abantwana ukuthi abantwana bavikelekile yini, isingathi i-chief of right to protection bavikelekile yini. Nxa umama esiye esibholanini esiyakukhamanzi umntwana nomthiya ngaphi, nxa esiyadinga imali umntwana nomthiya ngaphi, sesikhangele na ukuthi ukuphepha kwabantwana ukuthi bavikelekile yini ngoba sesikhangele ukuthi kulokuganga kakhulukazi ukuthi abantwana basesikolo ngoba kwathi abantwana singahambisa esikolo bathena besesikolo konke kuko kungaba lula ukuthi wona bavikeleke ngoba nxa befuna besesikolo bahambe ngkhaya bavelekho bendawonye nokudlalini kwabo kombana sesile mkhankaso eminingi esiyenzayo emalokishini lapho kuthi wona abantwana kabavikeleke ngoba umumo sibili hhayi umuzi uba umuqo songathiwa abantu lo momo ususwa khona ukuthi ekulokuhlukuluzwa kwabantwana kakhulu seyimkhankaso emibili esikhangele njengenhlangano siyihoza yekisifin days of activism singakhangelanga ukuthi khona udlakelwa lwezindlini singakhangela ukuvikeleka kwabantwana ezindlini lokuthi abantwana bafundile yini babhalile ama-exams bazathola ama-report yini so isikole nxa zivalwa nje siyabele kusikhangela kulo mkhankaso sesesefomeni namaqembu ngamaqembu ukuthi lapho abazali khona abancithwa khona ama-report basitele sekhuluma leyo ingase aphiwe ama-report ngoba awukho emthethweni khona lokho
zaziseziziningi yini izehlakalo zokudlwengulwa kumbe ezokungayi esikolo njalo la kubona njani lokho
ziningi kakhulu ama-issues udaba lokudlwengula lelolo ngoba kulama-test lambalwa esesisebenzise ngawo kakhulu sisebenzisana le-childline ezigabeni lapha ukuthi kulokudlwengula sesiwaribhodile amanye ama-cases amanye asesihambe kaningi ecourt ngoba ngakhangela kulo mnyaka sibili ama-cases kuloku eqileyo yiso sesibona ukuthi ithuba leli balithola ebantwaneni laba abaxotshwayo ngkhaya abaxotshwayo esikolo bahambe ngkhaya ngkhaya umntwana zithona edlale yedwa kathi khompana zikatholakala khona kusilisela kakhulu wazo umntwana wonkabe sesikolo so yikho okwenza sinenhlanganisa ehoza sibone ukuthi sifuna umntwana abe sesikolo sikhangele ukuthi bavikelekile yini nxa bangkhaya lesikolo khona bavikelekile na
ye zona intandane ziningi kakhulu yini
intandane ziningi kakhulukazi ithi ziningi kunjalo uzathola ukuthi khona imali yebhim naleli ethiwa nguhulumende kayibuyi ngesikhathi esiyiso njalo lanxa ibile kayenelisa intandane uyathola ukuthi ibhim iyaletha imali yabantwana abangu-41 uthole ukuthi maybe isikolo uma usikhangele almost 500 bantwana bonke baya bedeseva khonapho uyathola bonke bangoma-ofani uthole ukuthi ngama-charge ededa ezinye zangkhona ngabantu abahlala kuthi and singananzela lele ibhim yona ngokwayo ayisasebenzi ezimbabwe kusesikhala ngokuthi sifuna i-free
liyazuza yini uncedo kuziphathamandla zikahulumente njalo labazali batshengisa yini ukuthi bayafuna ukuncedo
ye abazali bayasibili ngoba even though uhulumende lapho nxa sikhuluma labo thina bayakunanzelela uyakhumbula kulenye imithing aaaaaaaaaa abantwana laba abadrophayo ye wathi abantwana kumelanga badrophe kumele baqhubeke befunda njengohulumende babuzisisa ukuthi kumele imfundo ibe ngamahhala kodwa awukani le mali yikho bekuphelela ukuthona abazali lapho bancedisa khona
siyabonga ukusichasisela ngalolu daba leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyo Women of Zimbabwe Arise iwoza sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile ubelela ngelihle
ungomunye wabo emuli yestudio 7 na nxa ungomunye wabo nanku umbiko ojabulisayo zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi imivuzo siyahulula I-Studio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela i-video ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle nge-WhatsApp loba ku-Twitter. I-video ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini ze-Studio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda. +1 202 465 0318. Kutwitter thumela kustudio 7 usebenzisa i-hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba. Imivuzo siyahulula.
Hayi isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebeselazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inyathelo likahulumende lokuthi abantwana besikolo abadinga indawo kaform 1 basebenzise ubulembu be-internet seludale inkulumo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.